loku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokujoyiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sanibonani basakazi be-Studio 7 nabalaleli be-Studio 7 olibingelelayo ngokukhanyisana ngoSwaka Silwane eward 8 esigabeni sasetsholotsho. Ile ngemicijo emibili engifisa ukuphawula phezu kwayo. Eyokuqala, uhulumende waseZimbabwe usememezele lokhu okubizwa ngesilungu ukuthi lockdown okwensuku ezingamashumi amabili lanye, 21 days. Umqondo omuhle ngithi isinqumo esihle esesithethwe nguhulumende, kodwa ke nanku uhulumende angazange aphefumule ngakho. Abantu baseZimbabwe over 90% yabo ufanele ukuthi ngabe basemsebenzini abasebenzi baphila ngokuthengisa ezitaradeni. Ezitaradeni imali abayenelisa ukuthi bayizuze, iningi labo imali abayenelisa ukuthi bayidle okosuku olulodwa. Amanye amazwi bayenza lokhu okubizwa ngesilungu ngokuthi yi-hand to mouth survival. Okwensuku eziyi-21 bazobe besidlani labo bantu abaphila nge-hand to mouth. Okwesibili, uhulumende waseZimbabwe uvela ezindabeni ensukwini ezidlulileyo, njengabona ubaba uMthulincube osiphethe kwezezimali ele eDavos ephefumula ngokuthi uhulumende waseZimbabwe wenze umsebenzi oncomekayo kwezempilakahle, kuyileso sizathu ezempilakahle zethu ziqine ukubabazekayo. Into engimangazayo nansi, uma uhulumende waseZimbabwe eze ngendlela encomekayo ngaleyo ndlela ebabazekayo, kuyini okwenza ukuthi iziphathamandla zethu eZimbabwe ziyofuna ukwelatshwa kwamanye amazwe, kubo China, kubo South Africa, siza njalo nje sisiya kwelatshwa ngaphandle kwamazwe? Ngitsho layo ubaba yena lowo sithethe umnanga khona ngesikhathi egula lapho wathi uma uzokwelatshwa la e-South Africa, u-vice president wethu manje njalo nje uzakuthiwa welatshwa e-South Africa, welatshwa e-China. Ngitsho lo baba owayesithethe ngaphambilini ubaba uMgabe waze washonela ngaphandle kwelizwe.
Yebo, kusithuthiwe. Yebo, lokhu akushoyo umbono othi ungavikela umkhuhlane. Kodwa-ke into eyumbuzo kuye uhulumende ukuthi umuntu uzobe sidlani, ngoba ukudla kwelanga elilodwa kuyadinga. So okwamalanga wonke lawo umuntu uzabe ukuthethenga, akula umuntu ozaphila elokhu evalelwe. Abantu bazaphuma ngoba ukudla kwabo kuphansi. Yebo, umkhuhlane uyayisabeka, kodwa nokudla la kuyafunakala. Umuntu ngeke evalelwe engena kudla. Umuntu umkhuhlane uyabe usaba, kodwa naye indlala umuntu uyayesaba. So lapho kuyahlupha, akunakudla, akunaluthi. Umathitha lo okhulumayo ngisegogo.
Ngiyalizincelela hlobo ezithandekayo emagumbini amanye omhlaba kanye lani basakazi be-Studio 7 ngisogogwana okhulumayo. Sazithi siyathokoza phinde sidane yeza sibili ukubana uhulumende usebonile waba lo mbono ofaka wabanye amazwe ukubana ke kuvalwe imingcele, kuvalwe lokuhambahamba lokulemzimbuthano lezi. Uhlupho esilalo ukuthi kwemele kumenyezelwa lolo hlobo abezitolo bamavinkili ngapha emakhaya. Iy'nkingo zangikhona ukuthi abantu bathenge bahlalise ezindlini okwelicondwa njezi lezi. Into zisiphelele ngenye indlela emangalisayo. Nakhangelele ukuthi sikhala ndawonye njengoZimbabwe wonke, uZimbabwe munye olo mbono munye lwenhliziyonye okhangelele ucebo elifakiwe ukubana lisebenzele. Kodwa abamabhizimusi sebekuthatha ukuthi kube lithuba lokukhweza izinto. Likhe sikhala ngakho ukuthi uhulumende kabehle akhangele abone ukuthi abantu baphathane njani, baphethe njani ngamabhizinisi. Izolo nje i-cooking oil kilitazi bibiwa nge-pond, ithukela 70 pounds. Kambe usuwa kuyini khonokhu okwenzakalayo elizweni? Uhulumende nxa efaka izinyumo, abanye bathatha ithuba lokugongoda izinyumo zikahulumende befuna ukugcwalisa izikhwama zabo, kumbe bafuna abantu bahlamuke. Asisakwazi esikucele ukuthi uhulumende yeza kudala ulumapress control. Kancane into zihlupha, akumelanga zize zenze abantu babe lo moya wokukuvukela hulumende. Siwa lokhu akusisi indawo kade sisikhangele ukuthi sivuleleke phela kuzasuka kwethunkani zezizwe sabe sisenza lani siyasingcola amarizevu sabe sifoke ezivandeni zethu kanxa zingelalutho kuzangabe mbhoda wena osedibobheni zabuhlezi endlini ungayindawo
labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318.